sibona sokuthi siphumile namhla ekuseni bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho basithwale ngecontract bayasehlisela e-Trebles. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe e-Chikurubi amadoda lawa ahanjisiwe khona ngale e-Harare kodwa sese sibuye siphenduke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandla lenu le-MRP?
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-RR. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke engisihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo kwakungani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ekhathi nezikhundla zabo. Kungasizange sibatele ukuthi lezi langamalunga ekhathi konke bekuyihlobo zethu.
Chikurubi laliseyakwenza.
Bathi kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemithwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemithwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemithwakazi basithumezela ukudla kakhulu okokuthi sibona sesiyi-threat. Angazi ukuthi i-threat yani ke khona. Kwakhanya ngani siyambuluza. Kwasekuthiwa sikhanye sekhathana kati imithwakazi engasoze ifike khona. Okunye okulandelayo khona lokho kokuthi njengoba thina sithi siyimthwakazi kusho ukuthi thina silwa labolimi lesishona. So sokumeleke siye emashonaland ukuze basikhawulise lapho kungela muntu okhuluma isiNdebele khona okuyabe kukhulunywa isishona 24/7. Kwakuyindlela yokusizwisa ubuhlungu.
Sesikhuluma ngalo ibandla kodwa babebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu.
Abazange basilashe ngitsho lakancane.
Ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ngani libandla linye?
Engikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singahlangana kuhle sokulalaba ababuyile bevela e-Harare. Uyabukuzwa ngamafitshane-fitshane. Umuntu lelo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zakho zakhe kodwa okwakathesi hayi bebesajabulele amalunga. Ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama ahlumileyo bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla. Basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili. Iningi vele kade ngisebenza la eyihlo libuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi ebendleleni sebenzalayo yilo lesihlangabezileyo.